asisayenzanga i-bail application namhlanje ngesizathu sokuthi izibotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week. Beqalisa uku-appear e-court. Last week sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimele abanye bangikhona. Ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa la namhlanje. So sasesicela-ke njalo ukuthi babisebe kwenzela ukuthi bayehlolwa ngakayenzi isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele ehlolwe. So nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwe njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamanje ekuqaleni.
Osokusele kathesi kuyini esingathi selikulindele njalo kuyini elikukhangelele ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelele ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi babuye sebehloliwe le ncwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani. Yikho esikukhangelele. Ye, sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokhu besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesiNdebele kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu kathesi abalivumi kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagcedi. So ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye ekuthonisiseni kwecala kuba ngcono lokuthi kuthiyele phambili ayikhona kathesi.